into eyenzakala lapha eAmerica soke siyikhangele. Kodwa ke kakhulu futhi nxa siyikhangela siphinde sibuyisele njalo isikhathi emuva ukwenzela ukuthi sithi ukucabangisisa kahle ukwenzela ukuthi sibe lama-answers angcono. Before kuzofika ama-elections la yiyo ayenza uTrump ukuthi azabe ngu-president, ziningi izinto abalelwa kizo ezazifanele ukuthi ngabe zamenza waluza. Kodwa ke sabona futhi ibeqhubekela phambili isiyanqoba esiyanqoba kuma-elections. So mina lokhu kwenzakala kathesi ngendlela abatshengisela ngayo isapoti abasebeshini lwakhe, ngibone ngathi uTrump still noma kungazokuyiwa kuma-elections nxa kwehlulile ukuthi i-impeachment leyiphumelele still kuma-elections uzafika aphumelele.
Kungani lokhu ethola usekelo lanxa kuthutsha nje okunye okungani engabe waphambanisa?
Izinto ezingenza ukuthi balokhu beqhubekela phambili benikeza usekelo ukuthi kulezi zathu eziningi. Esokuqala kakhulu engingasibala ukuthi ukuthi umuntu ongumongameli noma abantu abayazitshela ukuthi yibo bamkhethayo bamfaka ukuthi abe kuleso sithula akiso nxa ephuma nge-impeachment kuyinto eyangisayo kakhulu, njalo yinto eyake izakhipha ama-marks amaningi. Yingakho bezama ngakho konke okusemandleni ukuthi bamprotekthe uTrump ukuthi engaze ephume, njalo kungaluzisiki ibandla lakhe ama-point ukuthi baqhubekele phambili belibandla elibambeneyo noma nje kungabe bekunye lokukhanya. Baningi ababonayo babona abanye engizokuxoxisana nabo ngisiza ukuthi inkulumo bayayibona ukuthi lapho umongameli uTrump wenza into engalunganga. Kodwa-ke ngesizathu sokuthi bona abafuni ukuzehlisa isithunzi sabo entweni yabo abayenzayo, yikho beqhubekela bemnikeza usekelo. Njalo kodwa-ke abanye sikhumbule ukuthi uTrump ukungena kwakhe nafana wangena kakhulu ngathi ngama-primary elections. So kungkwana kulelalisayidendana bakhona abanye abaningi abakhangelele ukuthi ziningi izinto abazibenefitha ngokuthi uTrump abe ngokukhona kwakhe khonokwana. Ngendlela imithetho yakhe athe ifika wayifaka eminye esapota kakhulu isikhulu zakwele Melika, yikho sekuyenza kakhulu ukuthi uTrump elokhu eqhubekela phambili lokhu esasekhona.
Ye, ngezinye indlela singathi isimo sakhe kuyini ngayo okwenza abe lokhu elosekelo?
Into eyenza ukuthi uTrump aqhubekele phambili elokhu elosekelo kungenxa yokuthi abanye bathanda nje indlela akhuluma ngayo, akhuluma ngayo engatshayi indle yesihlumpini. Ngumuntu othi nxa ekhuluma akhulume nje into ayibeke njengokuba injalo. Kodwa-ke okunye kunkwana ukuthi babona ukuthi indlela akhuluma ngayo ukuthi ufuna ukuthi abuyisele ugqozi lwe-America back to ebantwini base-America. Baningi kakhulu abakuthandayo kunkwana, njalo baningi kakhulu abakwesekayo kunkwana. So ezinye izinto noma ngabe uyona sebengazikhangela ukuthi kodwa-ke nxa simkhangela yena ikuyini okukhulumayo, ulimi lwakhe ulisebenzisa ngendlela eyenza ukuthi abantu laba abayibo abamesekelayo bamthande. Ubufakazi uhlupho lapho olukhona ukuthi ubufakazi obunxa bulethwa, ngibona ingathi kusasele izinto eziningi ezihlotayo ezenza ukuthi ngabe ubufakazi obu buyaqina. Kodwa-ke kathesi asibo bufakazi kahle kahle esingathi bufakazi obuqinileyo, kakhulu singathi ubufakazi labo singabubeka sithi i-criticism ezivela kuma-opposition. So konkwana kwesinye isikhathi nxa ungakukhangela ngoluhlu lomthetho uphinde ulukhangele njalo ngoluhlu lwesipolitiki kuba lo mehluko. Nxa ukhangela ngoluhlu lwesipolitiki sekusuka lendlela eziningi abasebengazisebenzisa ukuqasha noma mhlawumbe ukuvika ukuthaya indiva leyo eyenzakalayo. Kodwa-ke xa sesikhangela umthetho wawona uTrump akula muntu ongakwaziyo, bayakwazi ukuthi wawona yinto ayengafana ukuthi ngabe wayenza lokhana nxa kulondelwa isisekelo sombuso wase-America esiyiso abasebenzi abasibala nsuku zonke. Kodwa-ke nxa sebesikhangela bejikisa ngabo political bayamsekela ngenxa yokuthi bona bayazi ukuthi nxa kungajika kube ngaleyo ndlela kusuzohambe kahle.
Sesikhangela ukhetho oluzayo la malunga ebandla lama-Democrats akhangelele ukuthi angancintisa kumbe umnumzana Joe Biden kumbe umnumzana Bernie Sanders nxa sebeqondane laye umongameli Trump, ozala nkomoni.
Kungabe kuhle mhlawumbe nxa ukuthi baye badinga abanye abantu abatsha mhlawumbe noma abasesebe abasathisa kwezepolitiki okufana mhlawumbe lendlela u-Obama angena ngakhona. Kodwa-ke laba o-Joe Biden isibala lalomunye ubaba lo ngabantu asekelwa babekhona laphana behluleka. So ayikho into ezatshintsha. Mina nje nxa kusase yibona laba abayibo ama-friend runners abazabe begijima phambili against u-Donald Trump, ngibona ingathi uTrump still uzaqhubekela phambili uzabanqoba kakhulu. Kathesi-ke uzabanqoba more than indlela anqoba ngayo Hillary Clinton.
Balutshana babevele bekholwa ukuthi enganqoba unkosikazi Hillary Clinton. Inhlelo zakhe ziyaphumelela kuyini ngayo abantu abangabe bekuthanda?
Kakhulu abantu into engibona ngathi esisenza ukuthi abantu bengathi abe-America sengatayamthanda u-Trump kungenxa yokuthi since sekulokhu wangena umnotho wase-America ukhanye uyandlondlobala ukwedlula isikhathi sangemuva. Ubudlelwane bakhe lelizwe elifana le-Middle East elifana le-Israel konkwana lakhona kuyamakhela isithunzi ukuthi aqhubekele phambili engumuntu othandwayo. Kodwa-ke nxa ungakhangela kakhulu labo abanye abangathi bayaluza ama-elections ngabantu ababe kukuthi baye babeka inkulumo embi against abantu base-Israel okuyiyo eyinto engathi ingumgogodla kakhulu kwezepolitiki yase-America. So konkwana ngibona ngathi ilapho afike khona wakuthaya khona esikhonkosini wabona ukuthi wakufunda ukuthi lapha nxa ngiyenza kanje ngingaqinisa umnotho kwele-Melika ngiphinde njalo ngiqinise nginikeze ama-Jewish people i-assurance ngoba kuyibo njalo abaphethe ezomnotho kakhulu elizweni lase-America. Kuzakwenza ukuthi bamthande, kuzamenza njalo ukuthi uZulu wase-America ube neqiniso kuye ukuthi lo nguye umuntu ongasikhokhela ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Ngezinye indlela singathi ngumuntu okwaziyo ukuthi avuse njani ukuze abe losekelo.
UDonald Trump into eqakathekile phakathi singayikhohlwa yokuthi ungenile kwezepolitiki kodwa lwana umuntu oyena waqala wabe ngosomabhizinisi. Waba ngosomabhizinisi owadlula kumasekizi amaningi okwamenza wabe lokukhalipha okukhulu kakhulu ukufunda nje umuntu ngokwazi ukuthi umuntu kuthiwona. So konkwana kwamenza ukuthi akhaliphe kakhulu njalo abekwazi ukuthi into ayidingayo noma into efunakalayo ukuthi ayenze ukuze ukuze ukuthi abe ngumuntu okhetha izinhliziyo zabantu. Wafunda ukubona ukuthi lokhu lalokhu nalokhuana yikho okungamenza ukuthi abe ngumuntu ophuma phambili. So kwaba yinto emqoka kakhulu kuye njalo abantu ama-advisors yakhe ngabantu abakhaliphileyo abakwaziyo ukuthi psychologically abantu ungababhitha ngayiphi indlela. So iqembu lakhe asebenzisana lalo nxa lingakhangela i-cream yonke leyo ephezulu khonaphana kwe-executive committee yakhe ngabantu abakhaliphileyo abayibo bamncedisayo. Kodwa-ke kakhulu yena nxa sesikhuluma kakhulu yena ngumuntu okhaliphileyo njalo ngumuntu okwazi ukuthi abone ukuthi abantu bafunayo.